besingakaluzwa loludaba okwenzakala ukuthi ama sectors achiyeneyo nxa befuna ukuba lilungu lunga le-ZCTU bayabhala ukuthi bafuna ukuba lilunga. Sile process esiyilandelayo ukuthi nxa kumbe ngusiba lukhulu wabo obhalileyo ule mandate yini evelela ku-leadership yakhe, amabhuku akhe akwanile yini ezabamba kusindaba zemali, balandela i-constitution yabo. Kukhona okuningi esikukhangelayo nxa inhlanganiso i-applya for affiliation. Nxa isiphuma-ke asidingi okuningi, nxa isisithi ayisakwanisi ukuba lilunga le-ZCTU njengoba nje siyi-voluntary organization esikwenza ukuthi siyabuza ukuthi kungaba nensolo yini, siyabe sisenzela ukuthi nxa kukhona esinganceda ngakho kumbe singakuqondisa sikuqondise.
Ye, kodwa lina liyavuma ukuthi inhlanganiso yenu sixhasana lezombusazwe ukuthi ngesingisi seli-political?
So ukuthi inhlanganiso i-political abantu bakuthatha ke ngendlela ezijiyeneyo, bekungakaze kuchazwe ke kithi ukuthi nxa kuthiwa si-politically kuthiwoni, batho ngani phela. Asikaboni umuntu obuya phambi kwethu athi li-politically ngalokho. Njengoba nje i-membership nxa kufika isikhathi sama-election omunye lomunye umuntu uyazivotela lapho ovotela khona. So kuba nzima ukuthi nxa umuntu esidingi political uthoni ukuthi i-ZCTU i-political. Ngaba kuchasise sibancedise.
Kodwa likaze lisebenzelana lebandla le-MDC, siyananzelela ukuthi sibalisa la umnumzana Morgan Tsvangirai ngokwakhe babesuka enhlanganisweni yena le-ZCTU.
Asikhangelenini ke sithi u-deputy minister we-education ube ngu-treasurer general we-ZIMTA. So singathi i-ZIMTA izano abantu bangathi indaba umuntu wayesebenza ku-ZCTU kumbe wayelilunga le-ZCTU indaba ebonakala ke selilunga le-MDC. Kanti ke silabo ababe ngamalunga ke e-ZIMTA sibabona phela ke nabo ngale sebe bengamalunga phela ezano. Akaze sikukhulume khona ukuthi na likuthini ke lina ke intatheli zindaba.